Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Abantu abanengi oqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abanengi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector.
Iningi alisoze lenelise ukuthola indingeko zekhisimusi ngemfanelo lonyaka ngenxa yokunakala komnotho. Kujo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU
Elizabeth selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni ngesikhathi abanye sebethembele kusikhukhula seCyclone Chido ukuthi siza kuza nezulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi lonyaka. Okuzadala ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni indingeko zekhisimusi. Ithi amafekithali amanengi ebedonsa nzima ngenxa yokunakala komnotho lokusilela kwamagetsi elizweni. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Impilo yesebenzi inzima kakhulu. Lapha eZimbabwe kathesi abantu abanengi oqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abanengi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector. Uthole nje behelile abantu benkosi ezitaladeni bethengisa itamatisi, bethengisa ibhanana bonke. Kodwa eqinisweni lalowo othengileyo kala mali angaphi wayitholayo. Manje ukuthi athenge asuke abagijima athengele abantwana isinkwa. Yiloko esithi thina kusuke esandleni kusiye emlonyeni sokuphelisa. So ke labaningi vele lokuya emakhaya kuzabehlula ngoba umuma wakhona onzima phandle lapha abezisebenza zidonsa nzima. Ikhefu lalonyaka lekhisimusi abantu labaningi iqiniswe kuzaba likhefu lisekhalendeni ukuthi yebo sekukhisimusi sikhanele kube yikhefu ukuthi sitokoze abantu bazakhona abamye bazakhona. Futhi abaningi enza kutshela khona kunanzelelayo. Uzabona vele ukuphithizela umuntu othengisayo laba vele abathengisa ezitaladeni bazabe bekhona ezitaladeni. Abasebe belesikhathi kobana begijima bethi bayangaphi bayakwenzani leso sikhathi basuke babenaso ngenxa yokuthi imali ayikho.
Umnyaka ozayo ubona uliphathelani njengezisebenzi?
Sibona ngathi kuzaba nzima njalo abantu bakhaya bentweni u-2025 nalo abantu badingele school fees sebeqalise kathesi abantu. Nxa sibona thina nxa uhulumeni engatshintshanga ama-policies akha nalazi kulokuthi kube le production even u-2025 khanye senzeni kuzaba nzima ngoba le mali abantu abayiholayo ikhathana kakhulu imali ekhangelele yokuthiwa i-poverty timeline ikhathana. So ukhomba u-2025 asazabe lula ubunzima sabe silabo njengezisebenzi njalo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
The Voice of America, VOA.
Isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla eZimbabwe ngesikhathi inengi selilahlekelwe lithemba lokuthi izulu lizakuna kulinywe ukuze kwenqatshelwe enye njalo indlala ngomnyaka ozayo. Abanye sebethembele kusikhukhula seCyclone Chido esibikwa silakho ukuletha izulu ezansi ye-Afrika kusasa langolwesibili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Umumo osiwubonayo ezabelweni lapha ayika umhlanga njengoba abantu abaningi besitsho isikhudumezi lese bese sikhona amaviki amabili adlulileyo asesiphazamise kakhulu inhlelo zabantu kugoqela abantu abalima izilimo kuhlanganela labantu abagcine izifuyo. Iningi letha bezifuyo besizitshela ukuthi hawo ngalesi sikhathi inkomo zizabe sezizitika etshanini, kodwa nje ungathi uyahamba ezabeleni eziningi hhayi kuseseyinkwali sibili kuloye kumhlophe akulalutho oluhle. Njalo endaweni eziningi abantu abakaphumi ukuthi bayedwebadwebe emasimini. So umumo kaumhlanga.
Usalalo yini ithemba?
Ithemba kalibulali, siloke silala ithemba lokuthi izoba khona inguquko. Nxa sithi siyananzelela sithola ukuthi sokuvele izulu elilo lake lisikhukhula bathi cyclone. Esikhangelele ukuthi lizathi liwela phezu kwe-Afrika kuhlangothi lwethu eNingizimu Afrika, lizabe selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngempela viki ezinye indawo zelizwe leZimbabwe zingathola izulu elivela kuChido. Asazi ukuthi kakhulu ke laMandebele ukuthi lizafika na izulu lakhona. Ngathi siyakhangela njalo kulalokho ngesikhwa bathi intertropical convergence zone, izulu nje belingani liyalela phezulu kobo equator. Kodwa izanusi ziyathembisa ukuthi sesibanga ikhisimusi langaphetsheya kwayikhisimusi, kungaba le nguquko sibili ukuthi siqale ukubona izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kancube. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association abayibo abaqoqa umkhosi wabatsha okubukisa izipho kumbe amathalenta abasakhulayo.
Kamalungiselelo kanye lezinhlelo zethu uhamba kahle abazoba bekwazi ukuphatha lo mcimbi noma sethabangenelayo kulo mcimbi esibabiza ukuthi ngama categories baqala kumnyaka engu-16 siya ku-24. So yibo abantu abazoba belindelekile ukuthi beperforme ngalelo langa. Futhi abazoba belindele baqala eminyakeni engu-16 kusiya ku-24. Futhi labantu ke abakhona manje abangabalindela noma ama-face abangawabona noma abantu abangawabona bangu-17, sihlanganisa wonke ama categories ethu ngezindawo nezindawo. Sisazoba lamanye ama talent show ngokuza kwesikhathi. Futhi siyabacela laba abacashile emakhoneni noma abathi bashiwe ithuba, ithuba libathiyanga bayaqhubeka bethintana nathi bebhalise masihlele eminye imicimbi labo sibathu.
Kuyini elikhayele ukuthi kwenzakale ngalolu suku?
Singakulindela kakhulu mhla ka-28 kuMpalakazi ukuthi kuzoba kulo mcimbi omkhulu kakhulu ohlanganiswe yile inhlangano egoqela izinto zama-arts kanye lezinto zama-culture. iChefunye Social izobe ikwenza lokho endaweni yaseChefunye Primary School, lapho sizoba silindele khona abaculi abasendaweni ikakhulu emaphandleni, lababhali bezincwadi kanye lababhali bezinkondlo. Ayibo abantu abazoba betholakala kulowo mcimbi.
Inhloso ekhona lapha ngeyani? Kuyini elihlosa ukuthi likufeze ngokuqhuba uhlelo lwabantu lolo?
Inhloso yethu noma singathi isifiso sethu si-association sibone kakhulu ukuthi abasekhaya abasemaphandleni imisebenzi yabo kayibonakali noma sithi baphelelwa yithemba ngoba abafinyeleli kulezi ndawo abafisa ukuthi befinyelele kuzo. So thina njengenhlangano yamahara esikwenzayo lokhu ngothando langomusa sithi sikwenze sibayenzele nabo, sifisa ukuthi sibabonise ukuthi lokhu abakwenzayo kubalulekile futhi kunosizo futhi kuyakwazi nokutshintsha impilo. ukulondoza because sike sabheka kakhulu ukuthi izinto zama culture and arts futhi ziyancedisa ekulusani ekululiswaneni nemikhuhlane kakhulu lebebethekayo kulamalanga ibizwa nge-HIV noma kudlamo oluqhubekayo ikakhulu ebantwaneni abasakhulayo and then nokudrop out isikolo noma ke esingakubiza sithi kungahlani phakathi kudala lomncane so ngokugqugquzela izinto zama arts and culture sibonela ukuthi bazokwazi ukuthola isikhathi sokuthi bezazi futhi bebebona ukuthi yini abayithandayo yini abafisa ukuyenza ngokuqhuba le nhlangano sibabonisa uthando futhi sinethemba nokuthi nezinga labantu abahambela emcimbini eyingozi noma izindawo noma izinhlangano eziletha ubungozi noma ukungahloniphani phakathini kuzazama ukuncipha noma ke lokukhuphuka kwezinga lomkhuhlane HIV lokho sikutsho ngoba lapho esiyenza khona inhlangano noma lapho esiyenza khona amakusi singabali ukwenza imicimbi lapho esihambela khona endaweni zasemakhaya siyabakhuthaza futhi kakhulu siphinde futhi sibafundise ukuziphatha ikakhulu labo abasasebasho
uhlelo lwabatsha lolo lwamukelwa njani ngabadala bathini ngalo
basamukele ngezandla ezimhlophe kakhulu bayijabulela into esiyenzayo futhi ke sithanda ukubonga labantu abafana labo Mensi Mvundla abalobi bezincwadi ongumlobi wethu omkhulu kakhulu nje osinikese isupport noma sithi osinikeza uthando wasikhombisa ukuthi inhle kakhulu lento esiyenza njengabantu inhle kakhulu into eyenziwe yizasethu
kulabo abangafuna ukuthi basebenzisane ndawonye lani lingafuna ukuthi basebenzisane lani njani njalo bengalixhuma njani ukuthi baphatheke kuleli hlelo kumbe ukuphatisa ngezinye indla ezeneyo
sicela kakhulu nje ngabantu abahola ama organization noma ama program noma ama association noma abanamandla noma abanama connections ukuthi besincedise kakhulu uma kufika endaweni zama partnership or ama sponsorship or ama donations ukuze le nhlangano yethu esiqaleleyo njengabatha ingaphelele emoyeni noma ingagcini mhla ka 28 kodwa iqhubeke siyaphambili inamba esitholakala kuyo 24 hours ithi 0782764206 0782764206 noma besondele endaweni ebizwa ngechefunye primary school indawo esetholojo ke
kuhlelo lwabatha namhlanje besixoxa lomnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yechefunye social association asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngevi ezayo olivalelisayo ngutaba kancube nxa lifuna ukungena kuhlelo lwabatha lienelisa ukusithinta kunombolo esithi +12023947156
Sivonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo
sigcina amasiko
wethu
owenze
kweza amasiko namuhla sixoxa ngodaba lokusilela kwezulu endulo bekusithi kungelazulu ihosana ziphume ziyelicela enjelele Kodwa kusasiza yini lokhu namuhla njengoba umkhathi usuguquka iclimate change sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo
yekuliqiniso ukuthi indaba yeclimate change indaba yabantu abakhangela ngeze science kodwa leyo climate change yenzakala phakathi kwabantu kuguquka ngomkhathi kwenzakala phakathi kwabantu Kodwa abantu ukuthi bakuzwisise bafanele behlukanise phakathi kwalokho kuthiwa iweather uguquka komkhathi endaweni ethile ngesikhathi esithile kuze kuthi iclimate indlela umkhathi oguquka ngawo ngemva kwesikhathi eside iminyaka ethile kumbe ingaba ngamajumi amathathu ngakho kuqhakathekile ukuthi sehlukanise phakathi kokuguquka komkhathi ngendawo ngendawo njalo lokuguquka komkhathi ngemva kwesikhathi eside lapha eZimbabwe indawo eveli chisa eveli womile nxa ungakunanzelela kakuhle ngenxa ukuthi ikuguquka komkhathi into ekhangelana lave science ayinaze intshintshwe kangako ikuya enjelele kodwa ukukhulu lwabantu abalalo ukuthi bangaya enjelele izulu leyana ngakho kokubili khonoko kufanele ukuthi abantu bakuzwisise ukwehlukana kwakho lokusebenzelana lakho ndawonye kwakho i-climate change lokuhamba bayecela izulu enjelele ngoba leyo impilo yabantu njalo kulukholo lwabantu akunaze kwekele ukuthi kwenzakale kodwa akunaze kuvimbele intuthu lezi ezisuka zivalele ukuchisa zenze kube lokoma njalo kube lendlala
siyake sizwe njalo abanye nxa umkhathi unje izifuyo lenyamazana eziningi zifile bakhuluma ngokuthi kuyaphunywa kuyedojwa amathambo achiswe kwenzelwane
nxa kulokoma kungalazulu kukhangelelwe ukuthi kungaba lendlala abantu esigabeni babekhumbule ukuthi abaphansi abaye babakhokheleyo imimoya izondile ngakho babefanele ukuthi bahambe bayekwenza izinto ezithile ezokuchelesisa imimoya ukuze izulu line induna ngesigaba ngesigaba isiyaziswe izanuse ngendaba yokuthi umkhathi ukhanya ingani awuthembisi ukuthi kuzakuba lezulu bekhangele izinyamazana ngokuzala kwazo ngoba nxa zingazali yabe kutshengisela ukuthi engxenye izulu kalikho bakhangele ezinye izihlahla ezithile babonakale lazo kazibi lamahlamvu njalo kazizali izithelo so kutshengisela ukuthi akusoze kube lezulu laba abakhangela ngokomkhathi bazisa induna ukuthi heyi limukani ngoba kukhanya ingani kuzakuba lendlala induna ibisibiza abantu babuye enkundleni bahlangane ukuthi babonisane ukuthi umumo unzima ongakanani ngokwangaphambili njalo abaphansi abachelesanga indawo ingcolile ifanele ukuthi lungiswe ngakho baphume ijumu akula muntu osala ngekhaya bonke baphuma bahambe bayegangeni bedojwa amathambo kwethulwe izidleke zabothekwane kuchiswe izihlahla ezawiswa ngesikhathi kulezulu zichayela izulu inkosikazi konke lokhuyana zichiswe njalo zichelwe babe khokhelwe izinyanga zesigaba ukuze indawo ihlambuluke lanxa belambile nxa behlaba inyamazana khona legangeni idlelwa egangeni isiphelele khonale uthwaye kwebula inxoza esindebeleni ngesikhala ngambona ngani bathi babe phume itenela ngakho into eqhakathekileyo phakathi kwabantu kulukholo lwabantu ukuthi nxa abaphansi bezondile kufanele ukuthi uhlanjululwe ngakho uhlambulula lokhu ngokomuntu wonke akula muntu osala ngekhaya
umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uyingcwethi kwezamasiko Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kuba yinhlanhla ube lithamsanqa elihle ukuhlangana namhlanje sesiwugoqa umnyaka ka-2024 sesiya emaphethelweni awo sikhangele emuva lapho esivela khona sikhangele lapho esikhona sikhangele lapho esiya khona kuvuselela umoya namhlanje ke sizakhangela encwadini yokuqala kaSamuel sahluko sesikhombisa indima eshumi nambili Samuel uqala isahluko ngesika 7 verse ngelika 12 ufundeka kanje uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni waqamba igama lalo ngokuthi iEbenezer ethi kuze kube manje uJehova usisizile zihlobo zami ezithandekileyo ngaza ke ngilandele imbali yokuthi kwakuhambe kwathinthini kuze kufike kuleli banga kodwa amazwi angithintayo mina yila akhulunywa nguSamuel esithi kuze kube manje uJehova usisizile ungayikhangela kuhle indaba le uzabona ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babengene baphuma phakathi kwezimpi ezinzima kwiliwa lamaFilisti thina lathi umnyaka ka-2024 lo silwe ngamunye ngamunye lezinto eziningi esihlangane lazo ezinye bekuyizimpi zakomoya ngaphakathi kwethu idungekile iswele ukuthula ezinye imizimba inyama ibe buthakathaka yagula yaswela ukudla yaswela amanzi yaswela izembatho yaswela konke okumele kwenze umzimba wethu uqine naphakathi besihlutshwa ngokuhlupha sihlutshwe ngabantwana sihlutshwe ngabomndeni sihlutshwe abomkethu sihlutshwe iwuhlukuluzwa izinto eziningi siswele amanzi ikakhulu laba abahlala emadolobheni siswele logesi abahlala emakhaya amanzi lawa bengekho izifuyo ziphelile kodwa ke abe sesithi ke uSamuel esebone ubunzima bonke lobabantu abahlangane labo abe sesithi kodwa inyama lomphefumulo kusesendawonye abe sesithi kuze kube manje uJehova usisizile thina esisalalile sisizwa leli lizwi abanye bedlule ngobunzima bempilo kunalomnyaka esesisiya ugoqa wena lami nxa ulalele ngalesi sikhathi usaphilile mbe ngeuJehova uthi Ebenezer uthi kuze kube manje uJehova usisizile kuze kube manje uJehova ungisizile ngalala ngingadlanga ngaswela lokhu lalokhu ngaswela imithi ezibhedlela ngaxhwalelwa ngabantwana ngaxhwalela ngengihlala labo ngabona le mihlolo ngamehlo ami ngacabanga imicabango eminingi ngadubeka abanye baze bangenelwa imikhuhlane ababengelayo lokuthiwa ngo-BP lani lani kwababamba kodwa namhlanje ngalolu suku kumele sithi lanqabe kunjalo Ebeneza uNkulunkulu sisizile saze safika lapha sithemba ukubana sesithe Ebeneza siyabe sisitsho ukuthi kasisizwa ngubani yebo abantu babe bebuyile bawunika uyimputshana bawunika amanzi bakwenzela lokhu lalokhu kodwa konke lokhu abantu bakwenza ngubana labo basesenamandla avela kuNkulunkulu Ebeneza Ebeneza uNkulunkulu sisizile kuze kube lapha asimbongeni simdumise izikhathi zonke ngoba nguye umnini mandla wonke salibonge lidumise igama lenkosi lasikhuleke Ebeneza Jehova omhle Ebeneza Thixo wami usisizile kwaze kwaba lapha amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo Johannes Nkonzo yena owake wahlupa emdlalweni wenguqu ekuqembu le Highlanders. Unqwele Dube usipha loludaba.
UJohannes Ngotso ngomunye wabadlali abake badla ubhedu bedlalela iqembu elimela eZimbabwe kwezenguqu elamaWarriors kanye lele Highlanders. UNgotso wayesaziwa kakhulu ngabalandeli ngamagama abalisa elithi Signature General kanye lelithi Chisa wafunda emzilikazi high school koBulawayo lapho aqala ukuzilolonga ukugxilisa isiphiwo sakhe sokudlala ekumajuniors eBhosu.
Kwakushap kakhulu and then competition yakhona it was too much. Junior police yakhona I think it was strong. Kwaku-right kakhulu. So ngangiqale khona para uman juniors under 15 and then udlala ku-first team Highlanders kasengele-18s.
Esephothulile waya kuqembu le-Highlanders elikhule lama-seniors. UNgotso wadlala ngobuciko obumangalisayo futhi wayesithe ngabamba ebhola enze izimanga. Uvungame inkundla eBarberfield sengathi yayingadilika kungabi indaba zalutho. Wathatha izicoco eziningi edlalela iqembu leli ikakhulu eze-Casilaga Premier Soccer League kanye lalapho esengumqeqeshi.
I've got 4 championship with the Islanders. I promoted 70 Rovers in 2016. I'm a head coach. I promoted PCC, I'm assistant coach. Now I'm coach of Division 1, Atachi. I'm a coach, but as I supported, but it did very well. I'm a player of the Islanders in 2002. Now I'm second round up with Zimbabwe Soccer Stars of the year. Now I'm second round 2002. I played the national team. We are the first guys which is Zimbabwe qualifier of course. The first time is Zimbabwe qualifier. I was part of that team, but unfortunately, I can't be qualifying, but my games weren't qualifying. I played all of the games.
Ungozo adlalela amaqembu atshiyeneyo futhi useke waqeqetsha ambalwa.
Ngadlalela i-Islanders, ngadlalela launjwe Sundowns, I played part especially ngangilabandla ba 16 and 17 years Sundowns ngakaphronta from Division 2. Adlala wa-Islanders ama-juniors, ngadlala wa-Roosters ama-juniors, adlala wa-Islanders first team, adlala ku-Bantu Rovers. I think yama-team engadlalela la kuphela la.
Ungozo leminyaka yokuzalwa ngamachumi amane lane 44 ukhala ngokuthi umdlalo wenguqu kakhulu wabancane awusafani lo wakudala. Uthi okunye okubangela lokhu yikwanda kwezidakamiswa eziphazamisa abasakhulayo.
Cabanga ukuthi junior police ayisaqhathekanga kakhulu ngoba thi siyakwazi ukuthi ngcina sisiye sithi junior police libadlalele ama-games. Uzathola ukuthi ngcina kula ma-cups akulani even lamanye ama-teams amaningi. I think financial abantu abaningi abalamali ama-teams amaningi ayisayenzi okuright, but junior police ahleke qhathekele ngoba yikho kuqalela khona istory sonke sabafana ukuthi bedlale njani. I think i-challenge sisifisa these days, especially in the drugs, abafana sifisa sifahlale be-occupied.
Ungozo uthi udaba lwezidakamisa solumenze wasungula imincintiswane wamaqembu abasakhulayo wenguqu ozadlalwa kulinyanga, kodwa uthi kakahleli yamalanga lemidlalo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingungqwele Dube.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla sihamba lensizwa edabuka eKhezi ezibiza ngokuthi geza likamanyoni. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya, umculo wami uyatholakala ngiyaqala ukungena kuvikelelo leli ku-online ku-YouTube naku-Spotify uzawutholakala khona. Inamba endtholakala yiyo mculo wakho 083 97 97 542. Ngokucula ngicula ngaseJohannesburg elokishini lase-Diepsloot.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
ngicela nje isupport ubalandeli, ngicela isupport impela enkulu kakhulu ukuze ngiqhubeke ngenze izinto ezikahle. Ngicela isupport impela kakhulu ubalandeli ngoba dadwethu nabazali bethu futhi besiyiseke kulo mcimbi siyenza ukuthola amandla okuthola isupport.
Igeza likamanyoni lisivalela uhlelo lwethu. Ayike kwanele mthwakazi omuhle asidibaneni kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.